So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela eTable. Abanye bethu bayaphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi bahanjisiwe ekhonangale eHarare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, iMRP, ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongele Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo uMnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Qukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owethiyeswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo Nkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumile namhla ekuseni, bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela eTable. Abanye bethu bayaphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe eChikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khonangale eHarare, kodwa sesesibuye siphenduke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandla lenu le-MRP?
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-RR. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke ngihlalile bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo akungani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemthwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Ngidinga ukwazi amalunga ephathi nezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi la ngamalunga ephathi konke bekuyihlobo zethu.
Chikurubi lalisiya kwenzani?
Bathi kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi kona sasi threat akazi kuti I threat yani ke kona kwafanya ngani siyambuluza base kuti asikazi sekhathana bathi imthwala zengaso ze ifike khona okunye okulandelayo kona lokho kokuthi njengoba thina sithi imthwakazi ukuthi futhi thina silwa labo limi lesishona so sokumele ke siye emashona leni ukuze basikhawulise lapho kungena muntu okhuluma isindebele khona okuyabe kukhulunywa isishona 24/7 kwakuyindlela yokuthi sisukuhlungu
sesikhuluma ngalo ibandla kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu
abazange bashilashe ngitshela kancane
ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ingani libandla linye
ngikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle sokulalaba ababile bevela eHarare uyabukuzwa ngamafitshane fitshane umuntu lo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zatho zakhe kodwa okwakathe sayibe besajabulele amalunga ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezinjini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili iningi vele kade ngisebenza la elihle libuyile okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bendlela ngiyala yilo lesihlangabezile
Lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda ilunga lebandla leMRP iMthwakazi Republic Party okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo obeqoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama Green Bomber olo National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matshakaire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilithumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabale minyaka esuka kwelithumi lasithiyakalombili 18 kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber bebesetshenziswa libandla lezanu PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esimbonayo ngalento ngombono wami mina ukuthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu lezanu PF aliguquki lihlala liyilokho elikho khona lokho ethi nesikwaziyo ngezanu kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizanu ayingeke yaguquka asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi izanu izoguquka izanu yiyena lesi siyibona konke lokho abakwenzayo ukuletha ama-Green Bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni into nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abayaphambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo nje lesikwaziyo ukuthi izanu ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasezobahlukumeza kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi izanu isebenza kanjani. Yiyo le izanu ayisimangalisi and kumele sibekwazi ukuthi abantu mele bazi ukuthi eZimbabwe akulanda ukuthi nguhulumende lebavele busayo. Ukubili lokho yinto yini. Basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle. Ibutho leZimbabwe lalokho singathi khona yisizwe i-state bese sibuya sithathe lo hulumende. Izani ngendlela yona ehlela ngayo izinto. Zonke lezi zinto yinto yinye.
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile?
Kushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izinhlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani. Okwangale yikho singathi abantu bazinikelela izona kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqenjini elibusayo bazibusele kuzana yikho okufunakalayo. Yumehluko nje labanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo beqoxa icingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwele Bilitani. Ukwezimayelana leMelika, umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnumzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign, ngapha ubhekane nomthetho. Umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe. Kodwa ke futhi ngokumazi kwethu, ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma. Ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli. Kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe. Futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho. Kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi.
Ye kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokrati kukhona elingazange lakubhekisisa kahle kakhulu ngoba umhlaba ungathi awunanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli. UBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla. Enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabuya qhubeka ukuthi abumongameli. Ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni lenziwa yili qembu lamademokrati ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno kodwa ke sifinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo, babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti. Lokho nje kukodwa, yebo kambe sesingababona ama-American befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise njengokuthi kwakuliqiniso ukuthi kukhona unyawo lwemfeno lwaba khona okhethweni olwakhetha uBiden.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kule South Africa. Lanqa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu, kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni, ngoba engacatsha enkonzweni esenza ubungini mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna ukuthi bafundiswe bephakathi khona ngale emachurch akhona, ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UCalistus Moyo ohlala eMkhopa eGweru esabelweni senkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
They pretend ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi, kodwa lithuni langa babamba imisebenzi omsamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezingabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi, there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kugcina ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathini kumbe emthadweni wakomakhelwane afike khona ngala afice kunato angathesta kawani yena nguyoselala khona, ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga. Kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini, the moment uyivulele uthi iphume phandle iyagijima igcwala indawo yonke, igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Kuseni Sibanda, uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa, silifake njalo ngolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kulalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhucamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi kusiya ithumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebele minyaka elichumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emulini zabadabuka kuzwekazi leAfrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka komkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamaRand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube oStudio 7 ngalolu daba.
Njali khona ikhulile ndi asikho eMathebeleland region kuphela kule ndlala khona khona ku-Italy lonke kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalisa ngiwana olalungu pre-social welfare kubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child-headed families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu kukhanya kulohlupho olumangalisayo lenza ukuthi abantu bencedeke benyezwe nguhulumende ukuthi bethole ukudla kusiya ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa ula umama labindlela abantwana ababili yakuthola khona ukukudla nxa ungubaba ulo mama ulabantwana kumbe afika -8 yakuthola ukudla okulingana kusiya ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisayo kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi soku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizile ngentengo enkulu kangako.
Kunzima okumangalisayo, kunzima kunzima ukuhulumende sengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle akulatshani yakwazi iminyaka eminingi edlulayo nangakule drought siqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo-ogasetembu but kathezi vela kula lutho zispeak le nkomo sezidobha khonokhu nje kwakumilile kwahle kwawoma kungakavuthwe so sikhangelele ukuthi lakho kuzaba le ndlala ezifuyo kube le ndlala yabantu lenyaka so kulobunzima and the whole community that made the program with a little bit of Amapol, Amapol, Kona, Pat, Data Scheme, with the Taylor Wing Guard, with the Toro Wood, then compensated and the Tony Cream, not to the local and the Mount of the Mark.
Yes, not very William Court is a Kumbulten Yaman Lobo Gate or several William Kotemning. Lapo M. Kotemina Injan, Maskangrekula, Gabi, Liskangre, Epomola, Kuchaloga Makul, Polo Yaga, Nagunjalo is Poland as yesterday.
Only Massimil Wunzi, my government is a table. Identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma okungamachibi sekuwoma vele angibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yikho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-type daughter scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi mangomide kumavele kungalakuthi labantu yabo bethole ukuthi bezincedise ngevillage by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'chebela kuyo.
Nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenile khonapho ukuze ncede?
Yes, uhulumende uya-invite ama-stakeholders wona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe ngishona ndokwazi ukuthi umnyaka lo siyaphelela ngokwavame ukuthi sikhala mpela ngincedise kakhulu abantu umhlaba ubhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga sisethulela indaba ezimnandi ngayilapha e-South Africa ngikhayambiyela solubane igama ngusurrender Moyo.
Ye Studio 7 ungabona usapota nalo chava uChabangu usapotela izano kusegcikini. UChabangu wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano. I-opposition ayisekho ngendaba kaChabangu. Abantu bevuma ukurojwa nguChabangu etini uyalungisa uChabangu esebenzela izano. Imbonele lubani lepupu le ayikho into eyenziwa nguChabangu. Ma usapota uChabangu wohle uphume egcikini nje usapotela izano. Ungajoni uhle uphume njengodriver we-trader.
Basakazile nje. Basakazi mina ede nginombuzo ke. Nombuzo ngeSADC. Ukuthi kathi yona iSADC imele le. Ngoba iSADC ikwazi mhlophe ukuthi iZANU-PF yariga ama-election. So nanki iZANU-PF yaqhubeka iyabusa. Kumbe yona iSADC iZANU-PF ayisawali phela kudala iZANU-PF orovothwa kodwa kuneSADC ebheke wona lama-election. Yona imele leni leyo SADC. Umbuzo wami la. Ukuthi leyo SADC imele leni. Kusho ukuthi ayisizi ngalutho. Kudala zahlupheka mu 30 something years kodwa leyo SADC ikhona kuthi hayi iSADC yezobheka ama election kukhishwe umuntu wako phikuphi kubo Zambia yezobheka ama elections kodwa iZANU PF singayivoteli libe liwin. Hayi umbuzo wami lo ukuthi iSADC yini kumbe iSADC iZANU PF vele ngoba isakwazi.
Studio 7 basakaza abahle. Hey siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi ndina ngolo sesilo kuthi akunathulo uthi yena yeye. Okuzobiza defend amashona amsho uqombe sishoneni. Ngahambe ezalela amashona la ngabulukhe mbuluzana namandebele la. Kayekele ukuthi simbuluzela thina sifuni intuthu amashona. Yena ngahambe ezalela amashoneni khona la. Yandisa amashona akhe lawo. Kanye wathanda. Asuke ukuthi emandebeleni lapho.
Siyabingelela Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi. Kuhle kakhulu wenza eSenegal siyababongela. Kodwa ke abantu bese kalba pila ngcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha iruling party lebiphethe eSenegal bafaka iposition kodwa abantu baseZimbabwe bezame ngakhonke kusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU PF kodwa ngoba iZANU PF yazifaka wena ngokwayo and abantu baseZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi iopposition izakwazi ukuthi fakwe yibo ngoba intando eningi omnanga kwasebayecisha kulelo lizwe and lamazwe aAfrica wonke ngathi nje ayasiflightela so thina singamaZimbabwe sokumele thina size kuthese ijogwe lokubona ukudlala into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu kaphe liyakhona kumnyama ngaphandle nakubethi sizolikhanyisela siyabona.
Hayi vele sikhuluma iqiniso ilizwe ngeke libuse ufana lomnanga kwaso ngoba okokuqala vele kawuyazidudo ngokubusa abantu okwakuma uzothe ukubusa abantu ukubulala abantu kuphela ukuthumba abantu ukuhlala ubulela abantu utshontshela abantu kuphela ngoba vele kulamuntu okufunayo akulamuntu okuvotelayo kavotelwa ngomuntu phela umuntu lo that's why uma kuthiwa umuntu wakhona ukhuluma into ukhuluma ukubulala kuphela kumanje uphilta ama t-shirt engezi imalentsha imalentsha uthole kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya akusebenzi kakuthengi kakusomali abantu bahlala kubela ngokugcwela amasaka njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi sebeluzile abantu beluza abantu kuze kube nini.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani ku +1 202 465 0318.
Zakulimaza ngebeat singena isikhosana phela ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso kule virus esifikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngaphupha uba umadlela khuluma laye ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi Sikhosana Band sabe sirekoda etawuni ingoma yakho konizaphela i-virus ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso ubaba lomama ekhaya bazwanani emakhasini bayamflathelana abantwana abasafundi esikolo ama ofisi abaliwe nkulumile do ngulunku izaphela
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilali.